Lanxa isikhulumeli sebandla lezana PF umnumzana Chris Mutswangwa esithi abasoze bakhulume ngokuthi ngubani ozancintisa imele ibandla labo kukhetho lomnyaka ka 2028 abacubungula ezombusazwe bathi ungakhulumi ngalolu daba kusase lesikhathi kulako ukuphehla ukulwisana okukhulu kumandla lezana PF okufana lalokho okuke kwaba khona ngesikhathi sikamuyi umnumzana Robert Mugabe. Ngaleso sikhathi kwalwisana amacele ezanu PF amathathu elalisekela umnumzana Emerson Mnangagwa elalisekela unkosikazi Joyce Mujuru kanye lelinye elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Abasekeli bakamongameli Mnangagwa eMaswingo laseMidlands bafuna kwesulwe imigoqo yesisekelo sombuso welizwe ephoqa umongameli welizwe ukuthi abuse kwamahlandla amabili kuphela ngoba bafuna Mnangagwa aqhubeke ebusa njalo abe nguye oncintisa emele ibandla lezanu PF ngomnyaka ka-2028. Mnangagwa yena useke watsho ukuthi akalahlelo lokwenza lokhu. Mutswangwa utshele iStudio 7 ukuthi bazakhuluma ngalolu daba sokusele isikhatshana nje ukuthi kuyiwe kukhetho.
We just had elections which chose a president and his mandate is for 5 years.
Sisanda kwenza ukhetho lukamongameli olomlando wokubusa kweminyaka emihlanu. Awuyi kukhetho ngenjongo yokuqala ukuhlela ukuthi ngubani ozathatha intambo zombuso nxa sekuyiwa kolunye ukhetho. Ukukhetho uhamba ngenjongo yokubusa, ngakho umongameli wakhethwa ukuthi abuse okweminyaka emihlanu elandelayo. Udaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla ngemva kwakhe sizalukuphatha nxa ukhetho solusondele. I-ZANU PF ayisoze ifakwe incindezi ngabantu ukuthi iphazamise umongameli ngokukhuluma ngalolu daba. Siza kwenza umsebenzi esawuphiwa ngabantu abasivotelayo kukhetho olwedluleyo.
Umnumzana Chris Mutswangwa isikhulumeli sebandla lezanu PF. Abanye abahlazi ezombusazwe bathi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga laye uyafuna ukuba ngumongameli welizwe. Ngokunjalo bathi kungaba lokudlephana phakathi kwakhe loMnangagwa alibana uMnangagwa ethe wazama ukuqhubeka egogodlele embusweni kanye lasesikhundleni sokuba umkhokheli webandla lezanu PF. Abazi ngokwenzakalayo bathi akula kuhlaliseka kubandla leli phezu kwalolu daba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
I-constitution yeZimbabwe kwenza kucace ukuthi umongameli uvotelwa kuphela okwamahlandla amabili uma abantu bemthanda esingathi i-two terms ngesiNgisi. Ngemva kwalokho kungena omunye, kuzomunye njalo, kuzomunye njalo. Lokhu kwavela ngokuba uMugabe sehlala isikhathi eside kakhulu ebusa kudilikile izwe liphela. Abantu beZimbabwe bathi hhayi, asimfuni umuntu ofela esihlalweni ohlala kuze kube phakathi esihlalweni. Kusina kudedelwana, kungena omunye, kuphuma omunye, kungena omunye kanjalo ukuze ilizwe lime ngendlela efaneleyo. Ngakho abantu beZimbabwe bafanele ngalesi sikhathi ukube babe bebuzana ukuthi kambe ngubani olandelayo, ngubani esimfunayo. Ilizwe labo ayisilo lizwe lephathi, ayisilo lizwe likabani. I-succession yenziwa nge-election ethinta abantu bonke abafanele bavote. I-succession yeZimbabwe yenziwa ngokhetho. Siyavota, yikho kutsho ngumthetho wesekelo i-constitution, yikho kutsho i-electoral act, yikho phela ukuthiwa yi-democracy uma abantu bephithuba lokuvota. Asonto etshiyelwa kuphela amaphathi. Amaphathi yebo kambe endaweni zabo bangakhangela ukuthi bafuna bani bona phakathi eqenjini, kodwa lowo muntu kufanele avunywe ngabantu beZimbabwe ngokhetho lwabantu bonke. Ngaphandle nxa kwenzeke lokhuyana okwenzeka kumgabe ukuthi umuntu abesephuma isikhathi singakafiki, lapho-ke i-constitution ecaca khona ukuthi kumele kungenwe njani. Ngesikhathi sikamgabe lesiyana ibicacile njalo i-constitution ukuthi nxa kuphuma umongameli oyabe khona, iqembu eliyilwe kade liphethe leso sihlalo yilo eliqhubekayo. Yikho sabona kuqhubeka owezanu PF kungazange kwayiwa okhethwe.
UMnangagwa useke watsho ukuthi akalaso isifiso sokuncintisa okwehlandla lesithathu. Lanxa nje abantu bakhe besithi kumele akwenze lokho. UChiwenga yena umi ngaphi? Ngaba esifuna laye yini isikhundla lesi?
Kuyacaca ukuthi umnumzana uChiwenga uyasifuna isihlalo sokuba ngupresident. Kuqondile vele lokho ngokuba isisekelo sombuso sivulela noma ngubani leminyaka engu-40 kusiya phezulu eyisizalwane seZimbabwe eseqenjini elibusayo kumbe eseqenjini eliphikisayo kumbe yi-independent ukuthi uma abantu bemthanda bamvotela abe ngupresident. Ngakho kakumangalisi ukubona isiyaluyalu isiphithiphithi sokuthi kungene bani, abanye besithi kungenelwe, abanye besithi hayi kangangeni. Ngokuba lesiya sihlalo siyasebenza ukusebenzela abantu, sisengathuthukisa abantu, kanti ke njalo umuntu asengasisebenzisa ukuganga azinothise yena labalutshwane. Ngakho ke sidonsa noma ngubani, sidonsa izigebengu, sidonsa labalengqondo eyokusebenzela abantu. Ngakho ke singamangali ngokuya kwesikhathi ubone kuphithizela eqenjini elibusayo abantu befuna isihlalo lesiyana. Kanti ke kuyafana lapha ngaphandle kweqembu elibusayo bayasifuna lesiya sihlalo, kuqondile futhi kulilungelo labo abantu bonke abaleminyaka yona leyo efaneleyo. Akuqhubeke kusiya phambili, okuhle ukuthi kungabi lesiyaluyalu esilodlame esilodlakela esilokudlelezela, kodwa konke kwenziwe ngendlela ehlonipha intando yabantu lomthetho.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.